Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezisa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seCariba siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCariba malutshwane kenelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacisha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningi le gayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ithi sokungokwani manje ithi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho zithi amagetsi ahamba ngo-2 angasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhashwane ngoba kathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani igovernment iyenze something.
Inkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhathileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla khathesi izikolo bezivula abantu bebezothengisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngisenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba ekuseni azazayo ebuyantambama ngithone vele engazange ngiyenisebenzi and i-customer ngeza yibekezele iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shure izikolo zivula ngapho amagetsi yabo wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe asisakwazi shure.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima njalo abasiteli ukuthi ayahamba impahla sezithile kuyatsha amafridge kuyatsha everything abantwana esikolo bahamba bengadlanga ngeke udlulise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avukagezi ngo-5 ngoba usukusutha amagetsi abevele engasekho sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Labantwana abakumele beye esikolweni siya ayina akula magetsi. Abantwana lawa bakhala ngendlala bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Labo abancane bethola kungaphekwanga and then ngohlupho futhi okuthi le bhasi yakhona la ayisathengeki bantu. Hayi iyadura la ayithengeki kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uzulu wakoBulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCariba selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.